Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 3 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Umongameli yemasoni Mnangagwa uthi izigebenga ezitshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izinto zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMore Blessing Ali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwamacala ezigebengu ezitshontsha zihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zokwenza imithi. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Chanakira eHeroes Acre izolo. Ukhuthaze ababona ngokugcinwa komthetho ukuthi balwisane lalimikhuba kabanzi njalo bathethe amacala alolu hlobo ngokuphangisa ukuze izephulamthetho zivalelwe. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sobubhahile kakhulu eZimbabwe. Amapolisa lamasotsha lawo alesandla kulokhu nanku akhona asebotshiwe afunyanwa elecala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo lezinyangeni ezithe zadlula besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini achiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababelakho ezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kubona lomnyaka banenga abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezijajeneyo ngizo lezi zikliwi. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kathi izizileta sezizafike ofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinisa isandla badingwe labo bantu bangabanjwa ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singamboni namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela khonokana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho ke ngamongameli sethulela omazwi ukuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Gobulawayo kulezi nsuku ziminjani izehlakalo zobugebengu?
Gobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanyuziphepheni obenzakeleyo nxa ngaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha othiye ehlukuluze umbe singathi ubulele untombazana wakhe kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwe abayilibhotabhota endlini lapha yilelizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika ukuthize kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi ungabe kulento laphana ngoba ama wabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona ekumbe kunuke okunuka khona igazi asondela so yikho ke kuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo ukuthi kusokule sikhathi wabula lijaha lakhe ke lamchiya khona lapho limguvuzele ngengubo yibo ukudlwa ngudlwa ngesilabo kobulawayo abantu bayabulawa abantu bangenelwe ezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana so kunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kathana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa wadotshwa laphana eKevin ngabantu abesifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokhu abamcuya khona kodwa-ke abasambulalanga ngoba uyatsho ukuthi wayetshayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khonapha eKelvin lapha eKelvin empophoma lapha so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele amapolisa aphenye udaba lokuthunjwa komsekeli webandla lakhe uMo Blessing Ali ngokuphangisa kungelahlangothi aluthathayo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo. Umo Blessing ufikisa amalanga alichumi ethunjiwe namuhla kungaziwa ukuthi ungapi lokuthi uyaphila na. I-CCC ithi wathunjwa ngumsekeli weZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa amapolisa athi lanxa ekuvuma ukuthi umsolwa nguJamba ayakulandula ukuthi lolu daba lulokwenza lezombusaswe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Konke lokhu kutshengisa ukuthi sesibuyela emuva khonaphana okwathiwa khona ngumgabe iZANU vele ingabona sithwaliswa nzima ngamanye amaphathi babuyela ekudlame uMo Blessing ethe inkazana esebenzela umhlangano engabuyeli emuva. Konke lokhu kukhulisa ukuthi ama-elections azaba azi kakhulu ngoba umnakagwa labafowabo ngabacuphi babo ukuthi bonke abantu sebelandela ubaba uChamisa lebandla lakhe i-Citizens Coalition for Change bafuna ukuthi kungaba lodlame babe sebemisa ama-elections sebesithi is ungovernable babe sebebusa nge-presidential Powers Act ezamisa ama-elections for 7 years. Siyakwazi ubaba uMnangagwa labo babo omonzora labanye abafundisi bathi ama-election kakeme iminyaka engu-7. So into abazama ukuyifeza ukuthi kungaba legazi kube lodlame abantu uma sebebuyela emuva bathi ama-election semisiwe babuse 7 years kungala ma-election bafuna i-dictatorship bafuna i-one party state. Ngalokho thina labantu bonke beZimbabwe sithi inkomo ingazalwa umuntu ngoba sifuna ukulandela i-constitution abantu bazikhethele abathungameli babo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe kungangeni ezombusazwe lapha kuqala akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani umuntu lo wanyamalaliswa yini kuyini okwenza layo la khona okukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa kusho ukuthi ngezindlela asinikele amapolisa ithuba eligcweleyo ukuthi baphenye kuhle bethumele impumela eqondileyo andubana abazomba ngazwe lawo bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko basitshengisile Olinda Masarira Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo bakhulumile even o Reverend Sibanda kafihli u Reverend Angleton Sibanda uyakhuluma la ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende wezanu PF ngezi indlela kuyabe kusenzwa i-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lo uyanyamalalisa abantu uhulumende lo uyenzani konke konkwana kusenziwa ngokunjalo kathesike asithintile amapolisa ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omele uyenziwe amapolisa ukuthi kubonakale ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngoblessings ali okungaba yingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale blessings ali
umnumzana belief kaule ngowebandla lezano PF Ingatsha zikahulumende ezithiyeneyo namuhla zizaqhubha umhlangano wokucubungula uhlelo lokwakhiwa kwedamu leGwayishangani lona elikhangelelwe ukulethela izigaba zeMathebelelendi amanzi eneleyo. Kodwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende aqale alungise udaba lokuthi uzahlawula njani abantu abazadudulwa emizini yabo ebhinga abasendleleni yaleli damu kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho ye-United Nations. Inhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilichumi lasithupha ezemaswingo ezeManicaland eMathebeleland laseMashonaland zalobela uhulumende zimxwayisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sikutshoyo ukuthi idamu leli lizaba leyimpumela ethile enganika yimnandi eyikududulwa amizizela ubimbi edinga zisuswa emizini yabo ngenxa yamazi azagcina ebagalulisa. Okwakhathesi indlela lokho kukhanya ingani kufuna ukwenzakala ngayo ayilandeli imigomo eyabekwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke United Nations lemigomo eyabekwa yinhlanganiso yeAfrika ukuthiwa yiKampala Convention iZimbabwe eyakusayinayo yakuvuma ukuthi iza kulandela ayilandeli njalo lemithetho yelizwe leZimbabwe ekhona kusekelo sombuso neminye imithetho enjenge ekuthiwa yipolicy ye-human settlements ngakho thina esikucelayo yikuthi phezu kwengxoxo yonke amaminista abazabalayo ababe le ngxoxo yokuthi kwenziwe ipolicy kumbe iframework ekhangele ukuthi abantu abadudulwayo bazabhadalwa njani kuzaba njani lokulungisiswa futhi lapho bedudulwa ngoba i-human settlements policy ithona akula muntu okumele adudule eZimbabwe wena le iframework ingakaze ina okwakhathesi kuthule ngayo sithi kabahle bagijime phelile khona masina sibone lababelubimbi bedudulwa kusetshenziswa yona
kodwa ukhona umfutho eseliwufakile kuhulumente selake laxoxisana la yini kumbe lamthumela imbiko enjalo
sesike saxoxisana lohulumende sinfeti sesezamthumela imbiko ngoba kunyanga ezimbili eziphelileyo sihlangene sizinhlanganiso ezingu-16 ezisuka kwindawo ezithiyeneyo zelizwe leZimbabwe okugoqela iMathebeleland Midlands lendawo eziemanicaland maswingo lendawo zemashonaland sizinhlanganiso ezisebenza ezabelweni zikhanyele yona lindaba yokududulwa kwabantu ngenxa yentuthuko saphuma lalokhu esithi yi-policy submission paper okuyimibono ebesiyisa kuhulumende sasibanusile-ke abeziphathamandla ze-local government ukuthi babe khona kubo bala ukubuya kodwa esakwenzayo ukuthi lolo gwalo saluthatha salunika ama-independent commissions yatho ugoqela i-human rights commission i-peace and reconciliation Commission, the media, sorry, Nezenda Commission. Saqeda lapho futhi salunika amamember eParliament athile nezinye zezinduna. Sasuka lapho sahamba eHarare, salushiya emahofisini kahulumende eHarare. Basayini ukuthi siluthiwe lolugwalo baluthonile. So siyakusekuthi lesiqiniseko sokuthi bayakwazi ngokugwalo saluthiya kibo.
Kodwa uhlelo lolo lwegwayi lihlangane dam libona luphumelela njalo luletha inzuzo enhle phela ebantwini.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebelele and Human Rights Institute. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli yeMasoni Mnangagwa uzakhetha ukomanda webutho leZimbabwe umnumzana Philip Valerio Spanda ukuba ngomunye wabasekeli bakhe. Linkundla ithi ngokubika kwake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo, uSpanda uzathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Kembo Mohadi. Inews Day yona ibika ukuba owake waba ngumphathintambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Walter Musembi uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho luka-2023. Kodwa uthi udubo ikuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa akalaso isibindi esasilomuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, minigama ngumahubo Mahlaba, ngilapha eJohannesburg kwele-South Africa. Ngibingelela labalaleli benu bonke, kodwa ngilesikhalazo ukuthi ama-voice note kaliwabali libala abanye. Ngikhulumile lapha kuthanga ukuthi indaba kamnumzana Believe Gawuleleyi eyokuthi indaba itayizamala kayiyekelwe ngoba iyindaba endala. Uchoni ngaleyo nkulumo yakhe? Ngamanye amazwi utsho ukuthi indaba ezindala zingabe zisakhulunywa, abantu bakithi baphela lakhona phanetshulotshola abahlezi khona bebulawa yizanu wena leyi ekhona endala umnankagwa ekuzanu labotshiwe mkwabe kuzanu uthi zingakhulunywa na ngoba zindala zabulawa kuseselomgabe na zabulawa kuseselomgabe labo bantu? Ngicela ngene emoyeni lowo muntu uGawule mphendulane laye.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7, salibonani, mbulisa namaZimbabweni wonke asekhaya, mbulisa ngaphandle kwelizwe amaZimbabweni zonke. Ngizafuna ukuqala mphelele ubhuti othi lizweni lamashoni. Izanu ubhuti ayizifakanga esihlalweni, umgabe kwayena wayengusecretary wepharty, wayesazi information yelizwe, umgabe wathengisa ilizwe bhuti. So uthi sikhomba imini yokuthi waphiwa ngobani ilizwe? Kuzaphinda kuxake futhi lokho kuyinto. So umgabe leli zwayalithengisa yena ukuzafumana leyana isihlalo lesiya kuze kungene izalo. That's why uyabona kwafuta onkogara at the first point. Uyabona onkogara wafela ukuthi umgabe ukuze akwazi umgabe ahlale esihlalweni. Into yabulalisa onkogara yiyo leyo yokuqala ma ungazi ke wena. Two, ingalandisa okuningi othina mani bafile bangamashona bebekuzapho bebengama-president ezapho bonke labo babona khona bawulo William Sarura obani maningi amashona engakubaleka wona adephethe izapho kodwa athule because akasakwazi ukuvula umlomo because bathi ngabezapho. So umgabe yena bhuti ilizwa lilahla yena walitex lo mankwandankwanda yena simazi ukuthi weye kuphi kena leso sikhathi umgabe siyamazi weye ngusecretary weparty. So asibambanela amashona silungise nini ilizwe leli singathi amashona kanjani? Yes, of course amashona maningi, amashona asiwamashona wonke athengisa ilizwe.
San Sanibonani, sanibonani, sanibonani basakazi bethu abahle, sanibonani lobingelelayo uKenville Mhlanga ngelana eGoli ngokwamatoko kodwa ekhaya ngibuya eSanetzweni noma ungathethelane. Ngizothanda nje ukukhuthaza nje abafowethu esinabo la eSouth Africa nanintsha yonke nje ekhona ezweni lakithi eZimbabwe ukuthi bafowethu njengoba kuza ukhetho kanje asisukumeni ngokuningi kwethu, sambeni sovotela iphathi esiyibonayo ukuthi inekusasaza. Simuseni nje ukuthi lokho esikhuluma nje kuma-social media siqedelana amadatha ngento engekho. Asisukumeni sobhalisele ukuvota abafowethu, sivoteleni iphathi esiyibonayo ukuthi iphathi enekusasa le. Ngokukhuluma nje ngomlomo angeke kusize ndawo. Inkinga yeZimbabwe siyayazi sonke, njengoba sigcwele amazwe kanjena, sigcwele sizinhlakanhlaka, size sipele emazweni kungenxa yeZANU PF. Bafowethu asivoteleni i-CCC, asivoteleni i-CCC. Inkinga yeZimbabwe yiZANU PF, inkinga yeZimbabwe akulona ishona, inkinga yeZimbabwe yiZANU PF. Asimuseni nje ukuthi siloke sigxeka amashona sithi agcwele endaweni zakithi, hey kwasha kwacima kwathini kwathini. MaNdebele nike naye yini nina eHarare nabona ukuthi bazongxosha yini mani yohlala khona. Ayikho yonke lento lena. Asimuseni nje kufuna ukuqhatha isizwe siloke sithi siyadivide ilizwe senza ali akuyona into engasisandawo le. Asivoteleni iparty esibonayo ukuthi iparty ezosebenza.
Bonani basakazi be-Studio 7, ngiyokhuluma ngudeba from eTsholotsho. Ngiphike nje ngiphawule ngendaba yabantu bezane oGawule labo-Thuma laba abahlale bephika yonke into embi ekhulunywayo eyenziwa yiZANU bayiphika oGawule. Uthe ma ebuza ngendaba yokunyamalala kwa-Itayi Tsamala wathi khona u-Itayi Tsamala wanyamalala ngesikhathi sikaMgaki. Engathi kuthiwa le iZANU PF le new dispensation yabo le yona ayizenzi izinto ezimbi. Iyazenza ngoba abantu basanyamalala lamanje. Unyamalele lwesisi we-CCC u-Blessing, unyamalele lwasisi kodwa kuyo leyo new dispensation. Kodwa izinto ezimbi ezenzeka phambilini bathi kwakunguhulumeni kaMgaki, kwakuyi-government kaMgaki, bafanele baphendule. Kabaphendule kulo lahlekileyo ke manje ngokulahlekile othunjwe yimemba yabo futhi bona labo bahlala bephika. Ngoba sebenza ngathi kuthiwa kumbe ngesikhathi sikaMgaki uMgaki wayebusa eyedwa ngalama cabinet ministers engalabacebisi bakhe. Ngicabanga ukuthi uMgaki wayelaba abantu ababemcebisa, abanye abasesekhona even manje ebuholini bezanu PF abasesekugovernment namanje kulokho kuqhubeka lezo zinto ezimbi. Kodwa uma kungekhulunywa ngento embi bethi kona yonke into embi yagcina ngohulumende kaMgaki. Asoqiniso babugawuleleke kubale kukhohlisa abantu please. Siyacela ngabe lokho lesikhohlisa. iZANU PF siyakwazi ukuthi ingcolile, vumana ukuthi iqembu le ndingcolile. Noma lingabe linalisidla lisuka kodwa iZANU PF ingcolile, lokho siyakwazi. Akuna umuntu ongakwaziyo khona lokho ukuthi iZANU PF ingcolile. Iyabulala, iyatontsha, iyakhwabanisa yonke into.
Njani Studio 7 tungamini inkomo kwana ngapha eMelika. Hayi sinasiphilile ngapha eZimbabwe, siyazivunga inhlelo zenu zinhle kakhulu. Ngivunge uhlelo owalwenza lo Abednego Bhebhe lo Gawule. U-Abednego Bhebhe waphendula uGawule into enhle kakhulu. Wayethi khona abantu abathatha izimali ebhenki ngamahuquluzi, wathi indaba lingababophi njalokhu ipinga uthatha imali ebhenki kulama-details ukuthi ubani uthethe uhambe kanje kanje. Hayi inkulumo yakhona ngayithanda kakhulu, sinsimbi yakhe yayihle kakhulu ngoba uGawule uyazenzisa.
Sanibonani ku-Studio 7. Sanibonani ku-Studio 7. Mina nginguSane Mlotshwa from Entembeni, eGwanda, GB2. Bingelela umzali wami uNajothamo, bingelela abazali bami uNamanjo, bingelela umzali wami uNathemsane Mlotshwa. Studio 7 siyakhala, yebo sikhale, siyezwakala mpela wonke umuntu uyakhala, kodwa inkinga into esibulala ekhaya asinama human rights. If singalwela amalungelo yonke into ingaba right, ngoba noma ungalunga kanjani akula ama-investors angeza lapho without besazi ukuthi akona ma-human rights, ngoba noma yinini bangagijima bayazi bayaxoshwa. So into esibulalayo asinama-human rights. For i-government esiphetheyo hayi siyehlulekile, lokho akekho umuntu ongazi. Siyehluleka, sasuka ekhaya kusasengcono, kodwa sikubona ukuthi ilizwe liyashabalala. Manje asiselazi uswala ukuthi ilizwe asisenalo. Nginxusani Mlotshwa seSouth Africa, eGoli.
Labo bekungab abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky uthi amabutho akwele Russia aselawula indawo ye-Ukraine eyisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20%. I-AP yona ithi uhulumende wamaTaliban kwele Afghanistan usesalisa uzulu ukulima isilimo esisetshenziswa ukukhiqiza izidakamizwa ezifana le-opium kanye le-heroin. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethule umbiko obalulekileyo izolo ekhuthaza uzulu waleli lizwe kanye lamalunga ephalamende ukuthi babambe iqhaza kuqedwe ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho osokubhahile kuleli lizwe. UBiden wethule amazwi la kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ngombhobho eTexas ngeviki edluleyo. Kutange khona kulomsolo odubule wabulala abantu abane abagoqela odokotela ababili kwesinye isibhedlela eTulsa esigabeni seOklahoma. UBiden uthe kumele iPhalamende yethule umthetho ovimba ukuthengiswa kwezikhali ezisetshenziswa empini eziyingozi kakhulu ama-assault weapons. Uthe nxa kusehlula lokho kumele iPhalamende ikhweze iminyaka yomuntu ofunyelwa ukuthenga imbhobho enje isuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 isiya kwengamatshumi amabili lanye 21. Uthe njalo abathenga imbhobho kumele bacutshungulwe kabanzi ukuze kubonakale ukuthi balungele na ukuphatha izikhali. Phezu kwalokho uBiden uthe kumele kwesulwe umthetho ovimbela abantu ukubophisa amankampani alungisa imibhobho nxa izikhali zawo zithe zadala umonakalo. Nanka amazwi akhe.
We can't ban assault weapons as we should. We must at least raise the age to be able to purchase one to 21. Look, I know some folks will say 18-year-olds can serve in the military and fire those weapons. But that's with training and supervision by the best trained experts in the world. Don't tell me raising the age won't make a difference. Enough. We should repeal the liability shield that often protects gun manufacturers from being sued for the death and destruction caused by their weapons. They're the only industry in this country that has that kind of immunity. Imagine if the tobacco industry had been immune from being sued, where we'd be today. The gun industry's special protections are outrageous. It must end.
Lo ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ekhuluma izolo. Nanzi ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izigebenga ezitshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMoblessing Ali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.